ithabisayo kakhulu because i-type e-operation yakhona i-operation ingakaziyenze ngalapha eZimbabwe even amazwe amaningi e-Africa ukuba lobungcintshi bakhona kokwenza ama-operation anjalo athathe isikhathi because afuna udokotela asebenze isikhathi eside kakhulu besenza imisebenzi ona lo.
Beliliqula eliningi elabodokotela lezinye ingcwethi kwezempilakahle belisebenza njani njalo kuthethe isikhathi esinganani?
Ekwenzeni i-operation enjalo bebefuna ukuthi udokotela engasebenza okwesikhatshana esingaka kuyabe futhi kube labantu abaningi ukuthi babe betshintshane ukwenza umsebenzi wakhona. So like odokotela abalalisayo kwakulama-teams amabili but siqala i-operation yakhona abantwana babe bebambeni kusho ukuthi babe besembhedeni owodwa sihlukanisile ukuthi lo sengapha lo sengapha basabambananga then that's the time lapho esibafaka emibhedini emibili then be-operate ngabantu abangama-teams amabili. Kuyabe kufuna ukuthi kube nodokotela obona okokulalisa kuphela oyabe emeka sure ukuthi bonke abanye odokotela abalalisayo benze umsebenzi wabo abafanele bewenze nakula muntu ohluphekayo wenza something so that uma kusenzakala like that sithi bathole omunye okwanisa ukuncedisa ukuthi izinto zihambe kuhle. Sekulaliseni kwakulama-teams abodokotela abezokokulalisa and then eku-operateni futhi kwakulabodokotela ababesenza ama-operations akhona sababe ngama-team angu-2 but lakho babelokhu betshintshana ukuthi lo engayenza after isikhathi umesediniwe then omunye udokotela ethathe eqhubeke phambili le-operation yakhona.
Siyezwa njalo kuthiwa amaphahla la ehlukaniselwe isibindi zizakhula njani lezi zibindi?
Yes.
Sezehlukanisiwe njalo akusoze kuhluphe phambili
isidlali uNkulunkulu uyamangalisa because isibindi even leso muntu omkhulu isibindi singakhupha isibindi kungadlula lesi nyanga ezintathu isibindi sakhona siyabe sesikhulile futhi ukufuna ukufikela lapho esasikhona ubukhulu bakhona. So even ebantwaneni sakhupha izibindi sakhona zazibambele but ngakhangela ukuthi ama-parts akhona esibindi ama-parts awesandleni sokudla i-right side bonke babe lapho ukuthi le-side lakhe lesandla sokudla zodlala le-side lakhe lesibindi esesandla sokudla and then isandla sokunqele iphathi yesibindi yakho la iyayibambe i-1 so sayi-divide ukuthi ibe ngu-2 so that sakhe okuyingxenye okwesibindi sesandla sokunqele for each of abantwana bakhona and automatically kusho ukuthi iphathina leyasayithi yayo izakhula and most likely ekukhuleni komntwana la sesibindi sakhona siyakhula okokuthi siyagcina sesibona izibindi zakho zezazana izibindi ezazilungile evili right from